endabeni zethu lamhlanje kuqhubekela phambili ukulwa phakathi kukamnumzana Morgan Tsvangirai lonkosazana Thokozani Khuphe. Izizalwane zeZimbabwe zenza isikhumbuzo somunye wabo owadutshulwa eGoli ebukele ezomgido eHillbrow Theatre. Abantu sebethwele nzima ngokudinga izithupha ezitsha ezamaphepha eplastiki. Sizalethelela ezemidlalo lokunye okuthiyeneyo. Thiyani indlebe lizwele. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Namhla sihlaziya ukulwa kukamnumzana Morgan Tsvangirai lonkosazana Thokozani Khuphe. Kushoni ukulwa kwabo ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olugqakathekileyo. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngohlelo lohlangothi lukahulumende olwe-Register General oluphume ijumo lokunika uZulu izithupha zamaphepha eplastic lencwadi zokuzalwa. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa ilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp naku-Facebook ku-VOA Ndebele.